kusicelo sethu sokuyenza umbuthano we-Jobs Colour Solidarity sasingazange sithi ukuthi siyabhikitsha kumbe siyamatsha. Bekungumbuthano lapha de kuzayenziwa khona izinkulumo abantu bebuthene. Okusethusayo yikuthi nxa sesivinjwa incwadi yokuvimba isisitshela ukuthi thina besifuna ukubhikitsha or ukwenza udwendwe lwabantu behamba. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende kaphili ngeqiniso, okuyikho okwenziwa lekubotshweni kwabantu. Okumele abantu bekunanzelele kakhulu yikuthi abantu bonke ababotshwayo bengathonisiswa ngabantu abanakanelwa kumbe abanikezwa ibizo lokuba bayizitha zelizwe, okufanana lakhonokho kukaJobs Colour. Kuyasethusa kakhulu ukuthi kanti ilizwe lethu njengoba lililizwe elilozibuse, ilizwe elibuswa ngentando yabantu, pho abantu abazavunyelwa ukuthi benze okufunwa ngabantu empilweni yabo langokwelizwe yibaphi nxa abantu abakhuluma ngendaba. Ngifuna ukuthi sikuqondisise kuhle, uJobs Colour ngesikhathi ebotshwa ubengu-MP. Nxa kubotshwa umuntu onguyolawula imithetho edalele ephalamende ebotshelwa icala, thina esilithatha yikuthi licala eliselibunjwa njengokomthetho welizwe ukuthi angancintisi kwezombusazwe, kusasa ngubani ozabakhona? Umbuso welizwe uqondane lobani?
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba?
Okwakuqala siyabonga ukuthi basincitshile leli thuba. Khonokho khona kukodwa sokusenza ukuthi indlela yekuthi sazise abantu ukuthi uJobs Colour ubotshiwe, uJobs Colour usehlaliswe ejele okwesikhathi eside, yibo asebekumemethekisa ngoba umuntu wonke usezibuza ukuthi kathi laba bavinjiweyo bavinjelweni. Okwesibili, iJobs Colour Solidarity Council akusiyinto yeHarare kuphela, yinto yeZimbabwe yonke. Kusho ukuthi umuntu wonke eZimbabwe usekwazi ukuthi umuntu oyenza indaba zombusazwe abotshwe. Nxa abanye abaphila laye abahlanganela laye sebefuna ukuthi batshengise umhlaba, betshengise abenkantolo ukuthi kulo muntu obotshiweyo ongakhululwanga sesivinjwa ngamapholisi, sebesinikeza ithuba elihle kakhulu lokuthi simemethekise udaba lukaJobs Colour luze luyefika lakwangaphandle kwelizwe.
Bathini abaphandle kwelizwe abakwamanye amazwe nxa lihlangana labo likhulumisana labo ngodaba lukaJobs Colour lolo?
Njengoba siyinhlanganiso elimukisa abantu ngodaba lukaJobs Colour, akupheleli elizweni kumbe akupheleli kwabaphakathi kwelizwe. Sikhuluma kanje ihlanganiso le silama-ambassadors abangaphandle kwamazwe abagoqela amazwe esigqagqelane lawo kusadaki, phinde sikhangela amazwe angaphetsheya le kukwangulukudela kubo-Europe. Sesilawa ama-ambassador akhona ngale. Sikhuluma kanje umlando wawo onikeziweyo yikuthi labo bagqugquzele kakhulu ukwazisa abantu ngale indaba kaJobs Colour.